injwayelo ukuhlangana enyakeni. Bahlala behlangana bekhuluma bexoxa. Kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-1990, ngama-2000, South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC. Impi zakhona azazipheli. Kuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane somachegu. Eminyeni into zingantshintsha kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Africa ababhidliza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kule mpi esabekayo kakhulu. Umnumzana kumbe ngithi umongameli Paul Kagame, kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi, labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa. Kungani kuloku lwisana okunye okuthize? Pho bangakuphozisa njani khonokhu khona ngale emhlanganweni lo?
Ye, na kwabehlula behlangana nje njengama-neighbors ngikhuluma ngakho. Angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia omongameli bayefika kuningi, kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi into engakhulunywayo ayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engxenye amabutho e-African Union wo angathunyelwa khona ukuthi bevikela uzulu ama-civilian. Kodwa angiboni ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yowasekela M23, na uTshisekedi engavumi ukuthi nguyo obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma, angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha empoto.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA, so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukwini khonapho njengoba sitsho ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asemngceleni we-Uganda, iRwanda, le-DRC leli ayisiyoqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi Tshisekedi, uhulumeni kaTshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena. Kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabunjwanga kakube lama-sanctions